So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 18 Nhlolanja 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulosakhulayo webandla le Citizens Coalition for Change u Bernard Munamadi obikwa echaywe kabuhlungu ngabalandeli bebandla le MDC Alliance e Harare ngesikhathi inhlanganiso ye Zimbabwe Peace Project isithi ikhathazwa ngodlakela osolubha ile pambilini kokhetho lonyanga yonale.
Sina njengebandla le MDC Alliance asizange siphatheke kudlame.
Incwadi kwezempila kahle zithi okwenzakala kwele South Africa okuphathelane labo kuza sokumemethekisa umkhuhlane wengqondo kulabo abavela kwamanyamazwe.
Nako phela futhi nje sokuthi bengasasebenzi. Ngisho lawo selumsolo amaphepha bazosebenza ngapi? Kwasebuye kwathola into izogcinelwa ama South Africans.
Incwadi kwezegciwa le coronavirus zithi lanxa leligciwane selisiba ngcono uZulu kumele ahlale ezivikele ngoba kungaqhamuka omunye njalo umkhakha waleligciwane ngasiphi isikhathi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Peace Project ithi ikhathazekile ngezehlakalo zodlakela kwezombusazwe kulandela ethi ikutshaywa kukamnumzana Bernard Munamadi webandla le Citizens Coalition for Change ngabatsha abacatshangelwa ukuthi ngabe MDC Alliance. Umqondisi wale nhlanganiso unkosazana Justina Mugogo uthi usola abakhokheli bamabandla ezombusazwe ngamazwi akhuthaza udlakela. Asizweni echasisa okuningi ngalolu daba kungqoqo ayiqhube lo Sithandekile Mhlanga we Studio 7.
Esikubonayo khathesi ukuthi izehlakalo zodlakela sezisanda ngesikhathi sisiya kuma by elections akhangelelwe mhla ka 26 March. Okusidanisayo thina ukuthi sibone ngani udlakela lolu lushuka phezulu kunkokheli. Ngoba nxa inkokheli zisethula imbiko elokuthethisa benza ukuthi abasekeli babo babe lodlakela. Bona ngokwabo abalwisani ngezibhakela, balwisana ngembiko abayethulayo. Imbiko enza ukuthi abasekeli babo bazizwe befuna ukuyalwisana. Ngiyakwazi ukuthi sisakhula thina sasithi kungaba lokungezwani kwakufakwa kwakuthiwa ngamavele, kuthiwa leli livele likamamakho, omunye la afakelwe ivele likamamakhe. Sasithi ke nxa usuqaphukile ukuthi lwami omunye uselokhuzi ivele likamamakho, wawuzwe uthukuthela usufuna ukulwisana laloyana umuntu. Kodwa oyabe efake ukuthi leli livele likamamakho kaneyineni ayisuye ogcine elwisana lomunye. Yikho esikubonayo. Thina njengeZimbabwe Peace Project sithi thina akulunganga ukuthi kube lembiko enza ukuthi abasekeli bathukuthele. Udaba olukhulumayo ngiyabona umzwile laye ocenethayo, angitsho ukuthi kulungile, kodwa laye uthena ubathethisile. Yinto engafanelanga ukuthi yenzakale yona leyo ngoba sonke siyizizalwane zeZimbabwe. Silelungelo lokumanyana lenhlanganiso esizifunayo. Akula muntu ofanele alise umuntu oseduzane laye ukuthi awufanelanga kuye ukuthi kuye kumhlangano webandla leliyana kumbe usekele ibandla leliya, ngoba isisekelo sombuso siyasinika lawo malungelo.
Lo ngunkosazana Justina Mugogo, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Lokhu sikudaba lunye sixoxe lomnumzana Witness Dube, isikhulumeli se-MDCT, ukuze sizwe ukuthi bona bathini. UDube uyalandula ukuthi amalunga ebandla lakhe yiwo achaye umnumzana Munamadi.
Thina njengebandla le MDC Alliance asizange siphatheke kudlame, njalo kasiphatheki kudlame lwezepolitiki. Silibandla elikholelwa ukuthi abantu kumele babe lembono etshiyeneyo, siphambana lalabo abalokuthula abalengqondo efana nale yethu. Kodwa lokho sesikubona lapha ngabantu asebefuna ukuthi bangcolise ibizo lebandla lethu sisiya ekhethweni, bezidingela nje ukuthi bagaye ukhetho ngendlela ezingayisizo. Thina sikholelwa ukuthi nxa abantu begaya ukhetho, kabakwenze ngezithembiso ebantwini la ngenhlelo ezikhanyayo ukuthi zilobuhlakani bokuthi abantu bangazivotela, hashi lezi ndlela nje ezichiphileyo asebezenza. Hashi, asikwazi lokho, asiphatheki kudlame ayisiyo ngathi indlela yokwenza izinto MDC.
Lo ngumnumzana Witness Dube, isikhulumeli sebandla le-MDCT. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Ingcweti kwezempilakahle yengqondo sezethule isixwayiso sokuthi amanyathelo athathelwa abokuza kwele-South Africa agoqela ukumiswa kokusebenza kwama-permit ezizalane zeZimbabwe, umthetho ohlose ukuphungula abokuza abasebenza kwele-South Africa. Umthetho ohlose ukwenqabela abokuza ekwenzeni imisebenzi ethile lokucwaswa kwabo ngobuzwe kulakho ukumemethekisa imikhuhlane yengqondo kuzizalwane zamanye amazwe asebhekane nokubuyela ekhaya lapho azabalekela khona. UThuso Khumalo usipha loludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Umnyaka ka-2022 uqale iningi lezalwane zeZimbabwe kule South Africa bezama ukubuyela emsebenzini lenhlelweni zokuziphilisa ngemva kokuqeda iminyaka emibili behlele ezindlini ngenxa ye-coronavirus. Kodwa-ke kuzalwane zeZimbabwe esifika izinkulungwane ezingamakhulu amabili nanhlanu, around 250,000, ithemba selitshabalele. Uhulumende usemise ukusebenza kwamaphemithi abo wathi babuyele eZimbabwe. Ngakwelinye icele, iqembu lezalwane zakwele South Africa elizibiza Operation Dudula lalo liqinisa imikhankaso yalo yokungena emankampanini befuna kuphume bonke abokuza ungena izalwane zakwele South Africa. Uhulumende layo sebuye wengeza lolu hlupho njengoba esephakathi ngokubumba umthetho ozaphungula inani lezalwane zakwamanye amazwe ezisebenza kule South Africa kanye lokubenqabela kwenza amabhizimusi athile. Ingcitshi yezempilakahle yengqondo unkosikazi Carol Nyakuchka uthi konke lokhu kuzatshiya abaningi begula imikhuhlane yengqondo.
Let's look out for each other. Let's look out for signs of depression.
Izibonelo zale imikhuhlane zibalisa ukuswela ubuthongo, ukuhlukumezeka emoyeni, ukungafuni ukudla, ukufuna ukuzibulala lokucaphulwa into yonke.
Suicidal ideas. Let's look out for each other and be able to support each other when these things are happening.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Christopher Ncube uthi kwabaningi ukuxotshwa kwele South Africa kuzahle ukuthi kuphela kwempilo.
Sisithola sisebunzimeni kulandela ukuguquka kwezinto kwenzakala phose zonke, ngoba singazi ukuthi ikusasa lethu lime kanjani. Abantu sikhangela sikhuluma kanje bakhalela ukuthi balungise amaphepha abo njengoba kwele 12 months nango phela futhi njalo sokuthi bengasasebenzi. Lisho lawo selungisele amaphepha bazosebenza ngapi? Kwasebuye kwathola into izogcinelwa ama South Africans.
Esinye sizalwane seZimbabwe unkosikazi Mesimvundla uthi usizi ukuthi bakhona vele asebenza izibonelo yemkhuhlane engqondo.
Ushiya thina njengezalwane zaseZimbabwe ezihlala eSouth Africa singazazi ukuthi isimephi, ngoba abantu balimele kakhulu engqondweni. Eqinisweni siyacela ukuthi uhulumeni kwelese South Africa la kwelese Zimbabwe bangenele babone ukuze bavimbe le nto engiyibona ukuthi yeza.
Unkosikazi Nyakhujika ukukhuthaza izalwane zeZimbabwe ukuthi zemukele isimo esesikhona ukuze ziqale ukukhanda amacebo amatsha okuphila. Uthi njalo kuqakathekile ukuthi labo asebekhulelwa imikhuhlane engqondo badinge usizo ezibhedlela noba bakhulume lomuntu ongabasiza. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Ingcweti kwezegciwane le-coronavirus zithi lanxa leli gciwane selisiba ngcono, uZulu kumele ahlale ezivikele ngoba kungaqhamuka omunye umkhakha waleli gciwane ngasiphi isikhathi. Sixoxe lenye yalezi ngcweti umnumzana Bangi Malaba.
Sawubona but Chris, salubona nibalaleli lwe-Studio 7. Ngiyabonga umbuzo omuhle. Hayi, nxa ngikhangele lezi nsuku mfowethu, kukhanya kunganeno, kukhanya abantu bengaguli kangako, kuyasithokozisa kakhulu. Nawo ama cases esiwalandelayo akamaningi kangako. Besi siza abantu abaningi kakhulu izinyanga ezedluleyo kuze kuyefika mhlawumbe uNovember kumbe uDisemba. Kodwa hayi, kusuka ngoJanuwari kuzofika namhlanje kunganeno baba. Kukhanya hayi kuba ngcono, kodwa ngixwayise ukuthi hayi singekethisi. Asiqapheleni bakithi, asigezeni izandla. I-surface contamination yiyo engiyesaba ukuzidlula zonke. Izandla mazingayi ebusweni bakithi, mazingayi ebusweni, aziye ebusweni phela nxa zigezile. Sigqokele amamaski ethu, singasondelelani kakhulu ngoba hayi umkhuhlane lo nomkhanya osungconywana baningi olokubashaya. Khuluma nje ukhona omunye esimsizayo ose-ICU, simhambisele imbodlela lamanzi izolo. Kodwa-ke abasebaningi kakhulu abantu, kuyathembisa khona lokho. Inkinga yokuthi njengoba sokuza kuqanda-ke kathesi, singabona sokuqalisa futhi ukumemetheka ngoba ukhanya umkhuhlane lo uthandana lokuqanda kumbe lama-temperatures aphansi. Njengoba sibone emazweni aphesheya le lapho uqanda khona, ngibe ngisizwa lilanda ngabe ukhulunywa nje kuthiwa i-COVID-19 noma kule MP e-Ukraine layo ibharile khona ngale ngoba kuyaqanda. Kungakho-ke hhayi, njengoba singena ezinyangeni zokuqanda, ngizacela singayekethisi iqondiso ze-COVID-19, sizilandele zonke ukwenzela ukuthi sisizane nibhakithi.
Kwenzakala na ukuthi sizwe kuthiwa sokulomunye umkhakha i-variant kunsukwana ezilandelayo?
Yebo Butikande, kwenzakala ukuthi ube khona ngoba ama-variants ungananzelela kufana nje ne-carbon copy ento efanayo. Yabiloku iziphinda njengoba wananzelela ukuthi saqala siku-alpha khona ngale, sabuya sangena kubo-belta, kubo-beta ogama, sabuya kubo-delta, kathesi ku-omicron. Omicron laye ile ngatshaza eziningi-ningi. Akukapheli ukuthi ibiloku izitshintsha ngoba uma umuntu esuka omunye umuntu asuke eqonde kwele Asia khona le, omunye asuke eqonde kwele Europe, omunye asuke e-Europe eqonde kwele Africa, afike athelela abanye abantu khona ngale. Yenelisi ukubana itshintshe ngoba iyabiloku izikhophiya, kodwa kwesinye isikhathi ukuzikhophiya kwangikhona kumbe ukuziphindeleza kwakho kwayo kwenelisa ukubana kube ungafaniyo. Ukuziphinda kwakhona kugcine ungafani kwangikhona kube ngokuyingozi kumbe kube ngokungconywana. Nxa kungathi ukuziphinda kwayo kube ngokungconywana, yikho kungaba yikuphela kwayo. Kodwa-ke nxa kungasoze kube yilokho okungconywana, iyabe ilokhu isiba lolaka, ilokhu itshintsha isenza ukuthi kusihlasele. Kungakho-ke ngithi hhayi, asihlale siqaphele bantu bakithi, sizivikele, sigeze izandla, sigqoke amamaski ethu, sisanitize, sihambe lapho okumele kuhanjwe khona, singabuthani nje mahlayana.
Umnumzana Bangi Malaba yingcwethi kwezegciwane le-coronavirus, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Gaborone kwele Botswana. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku-short wave. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi umphathi ntambo wozokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthi abaphatheke kumsebenzi wokubumba imidlalo kamabonakude kumele baphume lenhlelo ezizenza kube lula ukulwisa imbiko emibi evela emazweni angentshonalanga. iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi usibalo ukukhulu wesigaba se-Midlands umnumzana Larry Mavima uthi inhlanganiso ezizimeleyo ezingathakazeleli umthetho osabunjwayo owe-private voluntary organizations kumele zisuke elizweni ziye kwele Ukraine nxa zingawufuni lumthetho. Kwa manje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani bantu bakithile njani ngezindawo ngezindawo. Hayi, siyalibona leli hlazo lesimanga lesi esisizwayo ukuthi uThokozani Khuphi sefuna ukubuyela bheki kuChamisa. Ngithemba abantu abaningi bazivuza imibuzo ngalampendulo ngalento. Kambe umuntu owenza ihlazo lifana loThokozani Khuphi umamukela kanjani impela? Usebenza laye kanjani? Labo labo bantu abaqothisa emsebenzini bathini abantu laba abarigolayo? Phela umama lo vele useyisitha sikaChamisa. Isitha sakhe impela singathi wathatha yonke into kodwa laye uChamisa if elipolitize namampela angicabanga ukuthi engamamukela lo mama lo angicabangi impela nakancane umama owayenza ihlazo elinje akula muntu ongasaziyo ihlazo alenzayo and manje yena into ayifuna imali kuphela akuso politize lo mama buka manje uqedwa chaya kumonzo manje uqedwa khalela umnanga ukuthi ufuna imali manje ngosebuyela back uChamisa lapha athi edilize khona ngosebuyela back kambe usebenza njani labantu laba owabarikholayo abantu abakhala inyembezi bekhala ngaye lamanje ihlazo leli alenzayo ngosefuna ukubuyela back futhi lapha athi edilize khona kodwa uChamisa ma engathatha lo mama uyabenza i-big mistake and ibandla lakhe lizobhidlika ngoba abantu abaningi bazibuza imibuzo ukuthi umuntu onjalo usebenza laye njani isitha sakho usebenza laso njani uChamisa engathatha lo mama lo awuyabe ephamanise kakhulu and uzobhidliza futhi ibandla njengalokhu engeke uChamisa engeke sazwana labo welisimeni ncuku
kuyisimanga lokho sibili ukuthi nxa izani lokhu ithinta indaba yegugrawundi ukuthi bafuna ukulungisa igugrawundi kanti leyo gugrawundi yena umnakaka wayenza nini kasa ukhumbule nje umnyaka wayenza ngayo leyo gugrawundi qalisa ukuyabulala abantu bakithi esindebeleni kwakuyiwuphi umnyaka sokuneminyaka emingaki kuzofika lamhlanje lokhu ekhuluma ngendaba yegugrawundi wayekhuluma into enjalo into esibhowayo izihlobo zethu ziphansi zaphela inxa yakhe umnakaka lo weZANU PF kathesi nanku bekule rally kathesi ekhwekhwenje omunye wethu utshonile ngendaba zeZANU futhi ngendaba zeZANU ngaphe DA kugrawundi kulaba abantu lokho ababulale siyaphambili uthi lokho kuthi yeyo mnangagwa kakhobisi kuleyo nto ngamanga la nguye uyamdokozisa lokho nxa kusenzakala so uyajabula umnangagwa lo sizabona kuyawula khona induro xa ngomnyaka ka-2023 sinoku kubona kuhle kayithule le ndaba yegugrawundi wakwenza kwaba right kuye kuzamlungela konke empilweni yakhe lalapha khona labakibo behlale bephile kuhle ngegugrawundi wayenza kithi esindebeleni
ye salibonani ku-studio 7 ndingabe linjani basakazi ngitsho labalaleli bonke linjani nani mazimbabweni lonke ye ngaluyeza ukhetho sizabona ukuthi ama-by-election kuwina abani kudliwa obani ye kufana lodaba lololunye lombhuqavo lolu abantu beZANU PF abahlala bethu lufuna ukulungisiswa lolo lufuna ukulungisiswa kanti bahlala bethu lufuna ukulungisiswa lufuna ukulungisiswa bengaveli bevele kawani balulungise lolo daba ngoba abantu bazama ukuzilungisela abantu bafakile litshe balako balitshontsha lelo litshe bafuna ukululungisa njani sebebuya la matshe akhona wonke la abatshontshayo beyabatshontsha kumbe batshontsha beyabeka kumbe basa tababizele kuphela kanti kuyahlala kuthiwa kuyalungisiswa kuyalungisiswa yini into yakhona enzima eyahlala ukuthi zimabengene ebantwini sebekhampena nagugurawunde kani thina kusichazi khona lokhu ukuthi babulala abantu bakini
salibonani basakazi bakastudio 7 labalandeli bakastudio 7 lokhulumayo ngujoshua ncube ukuhlala ngilapha e-South Africa mina ngilokudana okukhulu ngokudutshulwa kwelitshe ngebhalakwe kusidanisa kakhulu ngoba siyinto ehleli senzakala kodwa kubanjwa muntu uma sibhekile into le siyibona isenzo seZANU PF iZANU PF eholwa ngumnangagwa lokhu phezu kwenzondo lamandebele amandebele angakwazi ukuthi ati bamenzani umnangagwa umnangagwa inzondo yakhe sehlulekile ukubana amandebele engawaphinda kanjani ngcono watshengisele ngukubhomba bona ababantu ovele wababulala kudala ukuthi vele into kuthiwa lindebele kalifuni ngoba nanku kathesa kakubanjwa umuntu akula ekhino ithathayo kodwa esikubona ukuthi kakuthunywa nguye alichoni langa bengabanjwanga nanka masoja ahlala ukuthi agqekeza atshontshela izindlu atshontshela abantu izimali ezindlini kodwa alichoni langa engababambanga ngoba ayisuye obathumayo kodwa lokho kwenzakala la ebantwini besindebeleni besikhala ngabantu bababula ngayigugula wonke angikuzwe kuthiwa kulo muntu obanjiweyo usenzakala ngaphansi kwe-government yayenalowo muntu onguye wakwenzayo ubulala abantu bakuqala lamanje lokhu esitshengisela sezibhomba abantu abafayo sathi siyazama ukuthi balungisele ubhomba khonapho kulabo bantu ababulalayo so kusezigeze izandla zakhe ukuthi sibone ukuthi kayisuye akubanjwe laba bantu laba lapho sizwe ukuthi abantu laba banje kodwa nxa bengabanjwanga konke okwenzakala kubona bona abantu abafilie sikubeka phezu kwigazi lakhe ukuthi ivele lokhu silwa lathi indlela yokuthi sibulale futhi sibe yi-50 sidlule wona la marokhuzeni emanana kuqala usesisaba ukuthi umhlaba umbhekile selokhu ibhumba bona abana abafayo ukuze sibone ukuthi lokhu lulaka lololo
ngiyabingelela abasakazi be-Studio 7 kanye labalaleli bonke igama ngugodfrey wokhumalo ngizalwa ejojo elubane msakazi udaba engilo lodaba lwama-bilection ngithi lonke bahlali basezimbabwe ma-citizen na sezimbabwe votelani okwamanje kuma-bilection votelani iqembu elifisa ukulivotela noba i-MDC alliance noba i-CCC noba i-ZAP noba i-ZANU-PF votelani but ngithi 2023 asivoteleni i-EMRP ingene ithole amakhansela ithole ama-MP khona sizakhula singumthwakazi isifiso sami besilapha ukuthi ngabe uThokozani Khuphe noSibangilizwe Nkomo bengaba simanyane sibe munye sivule iparty enye eyakomthwakazi sizimele labomqondi sizimele singumthwakazi sikhulise iMatipleland singabe lokhu sithathela umnotho wethu singabantu besindebeleni niyamuzwa uChamisa uza ngezinye igame ukuthi ezame ukunqoba iMatipleland engawina kuma-elections izithembu zonke ozenzayo anyeke azenze ezilonga umntwana wenyoka inyoka anyeke atshintshe lutho sithi bantu besindebeleni sicela lizimele Thokozani Khuphe Sibangilizwe Nkomo Mqondisi Moyo besicela lizimele labo shimi enxube lize esindebeleni sivuse umthwakazi wethu iMatipleland lethu izimele singavula iparty entsha engaba yimthwakazi alliance sibambane simanyane sibe ngumuntu omunye singumthwakazi omunye sizibambe sizivuse sizimele siphume kwabechaba
salabonana basakazi we-Studio 7 olibingelelayo ngudewa ngizalwa echolojo ngokuhlala ngise-South Africa nokuzibuza ngabantu abasavotela iZANU-PF ukuthi umuntu ovotela iZANU-PF ikakhulu umuntu omutsha ovotela iZANU-PF naye omdala nje ovotela iZANU-PF yini iZANU-PF eseyayiyenzayo eZimbabwe singathi nansi iZANU-PF yayiyenza since yangena embusweni ngaphandle kokuthi iyebulala abantu bemathebelele njengegugraund ngoba yincabanga ukuthi iZANU-PF yaziwa ngalokho yaziwa ngokuthi yabulala abantu basemathebelele ngegugraund yiyo iZANU-PF yaziwa ngayo ukuthi singathi kukhona idevelopment iZANU yayenzayo akavelo nayo ongatsho mpela ukuthi iZANU-PF nanku yakwenza kubambekana asikaze sikubone so kanti abantu ma besukabeleke beyivotela iZANU-PF bayivotela ukuthi yenzeni sihlupheka manje sigcwele amazwe wonke ngendaba yokuthi siyahlupheka ezweni lakithi esizalwa khona ngalo phatha ukuthiwa iZANU-PF so umuntu osuke eyivotela usuke ecabanga njani usuke ehappy ngalokwana okwenzeka laphana eZimbabwe kumbe usuke yena kubona kuhamba kahle laphana eZimbabwe ngoba ayikho into ehamba kahle eZimbabwe laphana ngaleli qembu ukuthiwa iZANU-PF so kanti abantu bayivotela ngasiphi isizathu
salibonani basakazi bakastudio 7 izehlisa kini lonke mina okhulumayo lo ngumama uMandlovu ngisemawabeni ngokuzalwa ngizalwa kogodla yomnyama eFlabos hey badala bakithi sike sizameni ukutshintsha sike sizame ukutshintsha okunamandla singayengwa ngamarayisi ngelast minute singwa ngama 2 kg yerayisi bakithi cela sike silandele upresident uChamisa sike sibambane ngobuningi bethu siyekulwa ebhokisini ngo-ex wethu singaxokozelanga siyekulwa ngo-ex ebhokisini sike sifake upresident wethu uChamisa iyabonga
salibonani maZimbabwe amahle lingabe livuke njani laphe likhona ngezindawo ngezindawo yeah hayi selusesizisondela isuku ze kuthi sibone ukuthi sibisela obane emagepini la abantu bemaparlamente lapha bezimela ayisho ukuthi bemela uZulu ngoba vele uhulumende weZimbabwe ayike abanike imali eyokuthi benze khona okwabala kukhulumayo nje mabe campaigna khona babetshela abantu. Ngedlula ngisho yena umuntu uyabemele yona iZANU PF vele ephalamende khona ngayo. Engwezani PF simvotele. Mina mbeya kondolwane bakithi dala la mingathola abantu bevota bevotele iZANU PF la manje. Manje iplumpi yasumabhampe engwazwayo emgwaqweni lapha. Ukuthi umgwaqo wakhona ugradwe kuthatha isikhathi. Ukuthi amabridge alungiswe hayi sokwayekelwa lokho akusalungi. Kodwa sivotela yena umuntu weZANU PF ngosimele eParliament. Sokuthenyisa ukuthi uyezimele eParliament vele lokho kutomele thina hayi akusebenzi. Bakithi asizameni ukuthi 2023 kipheni bandlalele yabo mnankagwa le. Seliyehlulekile ngoloko ukuthi lo wabe campaign ukuthi sebe campaign abezithina ngazi ngoba zonke izinto abazithembisa abantu bazikhuluma kudala. Every 5 years bahlala bezikhuluma. Into zakona zinyenzakali. As GNN lali bandlalele leZANU PF. ZANU PF baba isuyehlulekile. Sizame abanye.
Lawo bekungamazwi enu balaleli bethu. Welisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika. Umcebisi kamongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky, umnumzana Mikhailo Podolyak uthi inkulumo eziphakathi kwele Russia lele Ukraine ezesithathu zibe lobubelo emzameni yokucanda indlela yokuhambisa uncedo kulelo lizwe. Ele Russia izolo lithe selimise ukubhomba kancane kulandela isivumelwano esephulwa ngamasotsha akwele Russia ukuze abafuna ukubaleka kulelo lizwe benelise ukwenze njalo. Ele Melika libikwa lilungiselela ukuhambisa izikhali lendizamtshina zempi kwele Ukraine. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Walter Sununguli Mbongolwane.
Ye udaba lweRussia leUkraine belungavinjwa ukuthi lungenzakali. Ngabe balalele izikhalo zabeRussia ezokuthi iNATO le emela amabutho amazwe asentshonalanga ukuthi ingaqhelisi indawo yayo ifike emngceleni weRussia. Ngoba siyazi ukuthi uPutin usekunesikhathi eside ezama ubabonisa ukuthi Ukraine yena uyithatha njengokuthi ingxenye yeRussia. Njalo kafisi ukuthi khona kube nezikhali zalabo basentshonalanga ukuthi zibe seduze lomngcele wakhe. Uma bamlalelile bayenza iUkraine ukuthi ingaqhuquzelwa ukuthi ingene kuleli qembu leNATO bekuyavinjelwa nje lula. Manje bayenze inkani bayala belokube qhuquzela iUkraine ukuthi hayi lina lingabantu abazimele bodwa akufananga lilalele ukuthi Russia yenza kanjani kanjalo. Lokho kudala umonakalo omkhulu kakhulu.
Nxa ukhangele wena okwenziwa kumbe sithi okwenziwa ngumongameli Joe Biden kuyaphathisa yini ele Ukraine njengoba sisizwa kuthiwa ubabaphathisa ngemali bona kodwa besithi bafuna izikhali.
UBiden ukuba yelokhu bapha imali awe Ukraine akuphathisi kangako ngesikhathi esifishane ngoba laba bantu ukuze balwise iRussia bafuna izikhali njalo izikhali ezinkulu. Futhi bafuna futhi baphiwe indiza eziyayo zijikala amabhomba phezu kwezikhali zeRussia. Ubaphi imali kodwa ungabavumeli ukuthi bathenge izikhali zakho akusenze kuncedise ukuya kuphi. Siyabona nje ukuthi uBiden uzabeloku ejikela imali laphana kodwa ayizukuncedisa ukuthi isize abantu base-Ukraine ngesikhathi esifitshane.
Umnumzana Walter Sununguli Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Ngakugqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Kulesa kulayo webandla le Citizens Coalition for Change uBernard Munamadi obikwa ichaywe ngabacashangelwa ukuthi ngabebandla le MDC Alliance eHarare. Ingcweti kwezempila kahle zithi okwenzakala kwele South Africa okuphathelane labo kuza sokumemethekisa umkhuhlane wengqondo kulabo abavela kwamanye amazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Dande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.